Iqembu leZimbabwe lelicale ukuthi hayi ibhola labuthelela amaranda angamakhulu amane lathoba ngunembili lilahlekelwa ngabadlali abayisithupha kuthele United States liphendula lenelisa amaranda alikhulu lane njalo liphelelwe ngumphako ngemva kwama-overs edlula kancane yamajumi amabili lanhlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe libhale kutsha imbali yalo emidlalweni kakhilikithi ngoba belingazange libuthelela amaranda edlula amakhulu amane kumidlalo yehlobo le-One Day International. Obengukapteni weqembu leZimbabwe namhla uSean Williams niwe odlale indima enkulu yokunqobeni kwe
I think that is definitely one of the best things I've had.
Ngokubona kwami namhlanje ngidlale ngendlela engakaze ngidlale ngayo, kodwa kumele ngibonge abadlali ebengithala labo ibhola abafana loJoey Lloyd kumbe naye otshaye kuhle. Ungakhangela indlela esiqale ngayo, besingaziqalanga ngamadlabuzane, kodwa kuthe sekudlule ama-overs alithumi saqala ukuhlasela.
Williams ukhethe ukuba nguye umdlali odlale ukwedlula abanye ngemva kokuba ethole amaranzi alikhulu elilamajumi ayisikhombisa lane 74 njalo waphinda waqaqa ibhola kabili ngesikhathi sokulithuba leqembu le-United States ukutshaya ibhola. Iqembu leZimbabwe liqale ukudlala kuhle kakhulu ngemva kokuqhatshwa kukamqeqeshi uDave Houghton nyakenye, kodwa yena uthi abadlali yibo asebelethe inguquko ekudlaleni kweqembu.
Mina engikwenzileyo ikubakhuthaza ukuba bazithembe ngoba vele italente abalalo, kodwa bebengadlali ngendlela etshengisa ukuba bayokholisa umdlalo. Siqhube inhlelo zokuba bakhululeke nxa bedlala nalapho bengekho enkundleni, njalo lokhu yikho osekudale umehluko omkhulu.
Iqembu leZimbabwe liphuthe lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikagroup A lile miklomo leyithoba mnembili. Intatheli zindaba yomdlalo wekhilikithi uDimitris Dlakama uthi lokhu kuzaliphathisa kwisigaba esilandelayo esomncintiswano yese-Super Six.
Ama-Chevrons namhlanje atshengisele ukuthi azimisele ukuthi aqualify i-World Cup ngendlela abadlale ngayo, njalo asinanzelele ukuthi ngene bezochaya vele bahle bachaya ukuthi bafuna ukuthi bathole i-bonus point yonaleyana. Ama-bonus points azanceda kakhulu kuma-Super Six ngoba kungaqeda kuyithayi ama-points elingana. Ama-points onala ama-bonus points yiwo azagcina sesiqakatheka kakhulu ukuthi amaqembu aqualify.
Amaqembu amabili azaqeda imidlalo ye-Super Six ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kumidlalo yokudinga intshantshi zomhlaya wajikelele ozaqhutshelwa elizweni le-India ekupheleni komnyaka. Iqembu leZimbabwe lizadlalela imidlalo yalo ye-Super Six edolobheni lakobulawayo ngemva kokuba lidlalele ezibaya lisesigodlweni iHarare. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.